uMwenzora ujoyine iphathi le ngo-2006 evela kwi-United UNC elidwa ngubaba uMzorewa. Ngakho yala lungelo lokufika sedeclare ukuthi yena lebandla lakhe yilo lile mvumo. Lokho kwenziwa kuphela ngujaji oze kuzwa leli cala akhona ukubisa amacala amadala angahambelani naleli icala. Into yokuqala mahlabezulu ukuthi i-composite agreement eyafoma MDC Alliance ithungamelwa ngubaba uTsvangirai ya-expire khona phana umama uDr. Khupe esenza i-congress yakhe. Saphinda sinabe MDC Alliance senza i-congress yethu ngo-2017 igweru. Njalo ngayibala kuhle ya-expire ngo-2018 after elections. UMwenzora sokukhanya ngani ngumuntu ongasaziyo osethwele nzima ngoba abafowabo lama-masters akhe iZANU-PF simlahle ngaphansi simjikele ngaphansi kwebhasi. Abeyengana ungani asoze kube lama-election ungani bazakwenza i-GNU khathesi sebebonile abezanu ukuthi kala bantu umuntu ofuna nje ukuzenzela umathanda. Sibona ngani ulama-tendencies lama-characteristics of being an opportunist umuntu ophonga usengezithile ulama-characteristics akhombisa umuntu ongani yi-traitor esingathi kudala kuthiwa ngochombo oselout. Njalo sesibona ungani uphambene ngoba kasakwazi into eyenzayo. Ithe xotsha abantu ephalamenti ama-MPs ethu lamakhansila wathi ubaxotshela ukuthi sebemukile ku-MDCT bayakwakha ku-MDC Alliance. Incwadi zonke baxotshela ukuthi sebejoyine i-rival party ekuthiwa i-MDC Alliance. Yikho-ke khathesi sephinda esidla amahlanzwa akhe sesithi ibizo lelo ngelakhe. Wabaxotshelani njengoba i-MDCT le-MDC Alliance esithi siyafanana. Mahlabezulu, thina labantu beZimbabwe kakhulu esihamba labo ku-MDC Alliance asoze sitshelwe mhlahlandlela nguMwenzora ngoba uMwenzora ubuye izolo ku-MDC. Mahlabezulu, asithandi ukuthi thina sicabane lamanye ama-opposition parties. Injongo yethu yikukhupha iZANU-PF esihlalweni constitutionally. Yikho ke ubona sesihamba sikhuluma labantu sisithi citizen conventions for change. Khathesi sesizimisele ukuthi konke okubi okwenziwa yiZANU siyakufaka ebantwini la kukaMwenzora sebemhlanzile. Yikho libona nje abasapota umama uKhupe sebesala ukuthi babe ngama-candidates ngoba kuyayangisa. Ngalokho mahlabezulu, thina sizasebenzisa ibizo esilitshelwa ngabantu i-executive ye-MDC ayilamandla. Thina sizalalela abantu njalo ibizo lokuthi MDC Alliance ngelethu asoze sifoswe ngabantu abakhothamathe eZANU-PF.